Incwadi kaPawuli kwabaseKolose. KwabaseKolose isahluko sokuqala. Mina Pawuli umpostoli kaKristu Jesu ngentando kaNkulunkulu, lo Timothy umzalwane. Sithi kibo abangcwele labazalwane abakholwayo kuKristu abaseKolose. Kakube kini umusa lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba. Siyambonga njalo uNkulunkulu uYise wenkosi yethu uJesu Kristu nxa silikhulekele. Lokhu sizwile ngokukholwa kwenu kuKristu Jesu langothando lwenu elibathanda ngalo bonke abangcwele. Lezi zinto ezimbili zivela ethembeni elibekelwe lona ezulwini, elezwa ngalo ngaphambili ngelizwi leqiniso elilivangeli eselifikile kini. Njengalokhu selikhona emhlabeni wonke, leli vangeli liyanda lithela izithelo, njengoba kunjalo laphakathi kwenu, kusukela mhla wosuku elezwa ngalo, lawazi umusa kaNkulunkulu ngeqiniso. Lokhu lakufundiswa ngu-Epafra, othandekayo oyinceku kanye lathi, oyisikhonzi esithembekileyo sikaKristu ngenxa yethu. Nguye futhi ositshele ngothando lwenu olungaye umoya. Ngakho-ke lathi, kusukela mhla wosuku esezwa ngalo, kasiyekeli ukulikhulekela lokulicelela ukuba ligcwaliswe ngokwazi intando yakhe ngokuhlakanipha konke lokuqedisisa okungomoya. Lihambe ngokufanele iNkosi, liyithokozise ngakho konke, lithele izithelo emisebenzini yonke elungileyo, likhule ekumazini uNkulunkulu, aliqinise ngamandla wonke ngokwamandla obukhosi bakhe, kuze kube khona ukubekezela lesineke lokujabula ezintweni zonke, libonge uYise owalenza lafanela ukuhlanganyela ilifa labangcwele ekukhanyeni. Wasikhulula emandleni omnyama, wasisa embusweni wendodana yakhe ethandekayo, esilokuhlengwa ngayo lokuthethelelwa izono. Yona ifuze uNkulunkulu ongelakubonwa, elizibulo lezidalwa zonke, ngoba konke kwadalelwa kiyo okusezulwini lokusemhlabeni, okubonwayo lokungabonwayo, loba kuyizihlalo zobukhosi, loba kuyiziphathamandla, loba kuyimibuso, loba kungamandla, konke kwadalwa ngayo, kwadalelwa yona. Yona ingaphambi kwakho konke, lezi zinto zimi ngayo. Yona yinhloko yomzimba olibandla, iyikuqala, izibulo kwabafileyo, ukuze yona ibe ngeyokuqala ezintweni zonke, ngoba kwaba kuhle kuNkulunkulu kuma ukuphelela konke kukaNkulunkulu kuhlale kiyo, lokuba ngayo abuyisane lezinto zonke ezisemhlabeni loba ezisezulwini, enze ukuthula ngegazi lesiphambano sayo. Lani lalikade liphambene laye, liyizitha zakhe ngenhliziyo langemisebenzi emibi, kodwa khathesi usebuyisene lani emzimbeni wayo ngokufa, ukuba alimise phambi kwakhe lingcwele, lingelacala, lingasoleki, uba lihlala ekukholweni, lisekelwe liqinile, lingasuki ethembeni levangeli elalizwayo, lona latshunyayelwa kukho konke okudaliweyo okungaphansi kwezulu, engenziwe isikhonzi salo mina Pawuli. Khathesi ngiyathokoza ekulihluphekeleni kwami, lokho okusileleyo enhluphekweni zikaKristu ngiyakugcwalisa emzimbeni wami ngenxa yomzimba wakhe olibandla. Ngenziwa isikhonzi salo ngokwesimiso sikaNkulunkulu enganikwa sona ngenxa yenu, ukuze ngilazise ilizwi likaNkulunkulu ngokupheleleyo, ngitsho imfihlakalo ebifihlakele selokhu kwaqala izikhathi lezizukulwana, kodwa khathesi ibonakalisiwe kwabangcwele bakhe. Bona uNkulunkulu wathanda ukubazisa ukuthi ingakanani inotho lobukhosi baleyo mfihlakalo phakathi kwabezizwe. Leyo mfihlakalo yilokhu ukuthi uKristu uphakathi kwenu. Lilethemba lenkazimulo, nguye esimtshumayelayo. Seluleka wonke umuntu, sifundisa bonke abantu ngokuhlakanipha konke, ukuze sibalethe bonke kuKristu bephelele. Ngichikachikela khona lokho, ngizama ngamandla wonke kaKristu asebenza ngawo kimi,